Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 5 kumpalakazi 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, intsha yebandla leZANU-PF sinqume ukuthi umphathintambo wezamandla umnumzana Simon Khayamoyo axotshwe kuleli bandla ngoba elobudlelwano leqembu leZANU-PF LG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Izakhamizi zedolobho leHarare zisola uhulumende ngokuxotsha abaphila ngokuthengisa ezitaladini.
Into engalungisa konke lokhu yimisebenzi eyama-industry. Akula muntu ofuna ukuphila ngokuthengisa ngoba namhla uzathengela kodwa kusasa uzokuthengisa.
Inhlanganiso ekhuthaza ukusungulwa kwamabhizinisi eZimbabwe Business Forum ikhuthaza osomabhizinisi beZimbabwe abaphandle kwelizwe labakwamanye amazwe ukuthi bayesungula amabhizinisi eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intsha yebandla leZANU-PF esigabeni seMathebeleland South isinqume ukuthi umphathintambo wezamandla umnumzana Simon Khayamoyo axotshwe kuleli bandla ngoba elobudlelwano leqembu leZANU-PF LG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umoyo wetheswa umlando wokuzama ukuxotsha umphathintambo wezomvikela umnumzana Kembo Mohati labanye ngemva kokuba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe axotshe owayengumsekeli wakhe osengumongameli welizwe umnumzana Mnangagwa. Uvusisizwe Mkhananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ugatsha lwabasakhulayo lusolukhokhelwa ngumnumzana wathi Nkomo wayegxotshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-2014 esetheswa umlando wokusebenzelana lo nkosikazi Joyce Mjuru. Abasakhulayo laba bathi umnumzana Simon Khayamoyo nguye wabethumela amabizo alabo kwakumele baxotshwe ababalisa uMohati lo nkosikazi wakhe uTambuzani labo umnumzana Bednikho Ncube obedingamguni kanye lomgcini sihlalo waleli bandla ezansi Mandebeleni umnumzana Rabelani Tshweni. UMohati kanye loNcube bebekhona emhlanganweni ogqutshwe ngempelaviki emahofisini aleli bandla njalo bebehlezi phambili. Umoyo wetheswa umlando wokusebenzelana leqembu le-G40 ebaleliswa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa angathatha umbuso. UNkomo uthi njengabatha babona kufanele ukuthi umoyo axotshwe kuleli bandla.
Sivumelele thina radio emotional move kumithi yethu ukuthi iparty recalls comrade esiyemoyo leaders recommended for exposure ka comrade Mani Mosi.
Unkosazana siphethe kuhle moyo lo mnumzana Vumani Phuthi obaphethe isihlalo sesihluthuni ngonkomo ngabanye osekuthiwa sokumele baxotshwe kuleli bandla ngomlando okusebenzelana leqembu le-G14. Umamoyo uzama ukuzigeza esithi yena kazi lutho njalo wezwa ngelikabathi ukuthi amabizo asuke kumnumzana Khayamoyo. Bheka lokufuthelana okukhulu kulomhlangano okudala ukuthi omunye wamalunga we-Central Committee uNkosazana Reni Kibi aphose ukubambana lomgcini sihlalo wabesifazana. Lesi senzo sisolwe ngumgcini sihlalo waleli bandla ezansi emandebeleni umnumzana Rabelani Tshweni. umnumzana Pednikwe Ncube wasaphenduke kuhulumende waba ngumphathi ntambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni kulandela uqotho wakhe esikhundleni ngumgabe uchothoze iqembu le-G40 esithi abanye babo basemajele kukanti abanye ngase bebalekela izweni. Okungezwanani kuleli bandla kuqhubeka phambili kungenani lokuthi umnumzana Robert Mugabe lo nkosikazi wakhe uGrace wayethweswa umlando wokusebenzelana leqembu le-G40 sebakhothwa kuleli bandla. Imizamo yokukhuluma lo mnumzana Khayamoyo yehlule. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba ze-Studio 7 eMajawundan eGwanda.
Izitalada zeHarare lamhla bezibetha umoya kulandela ukususwa kwabaphila ngokuthengisa kuzo. Kodwa uZulu utshengise ukukhathazeka ngokususwa kwabantu laba esethesa uhulumende kamnumzana Mnangagwa umlando wokungabi le ndaba lenhlala kahle yabantu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amapolisa, amasotsha kanye lamapolisa kamanisipala amanyane ubususa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kunye labasebenzisa izimoto ezincane ukuthwala abantu bengela mvumo. Abengatsha ezintathu lezi baqale ukwazisa uZulu ngaleli nyathelo ngomgqibelo besithi kusiyafika ngomvulo abantu bebesebesukile ezitaladeni phansi kohlelo oluthiwa Operation Restore Legacy. Umnumzana Leopold Munende ngomunye wabasole ukususwa kwabantu laba ekuchaza njengocuku kuZulu yena ungasimlando wakhe ukuba aphile ngokuthengisa. UMnende uthi osekusenzakala kulabo abaphila ngokuthengisa kufana xathu lalokho bekusenziwa phansi kombuso ngalowo bengumongameli kaRobert Mugabe.
Lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa njengomgaqo layekala esingathi yi-solution eproblem eleZimbabwe yathesa. IZimbabwe ayilamsebenzi, abantu baphila ngokuthengisa. Abantu bephila ngokuthengisa ungabakhiphe ezitridini uthi ubasa ngapwe ungabakhiphe ezitridini ngoba yimpilo yabo yena leya. UMnangagwa yena uyabakhipha kodwa kabaniki imisebenzi.
UMnende uthi okudanisayo ukuthi lapho kuthiwa bayethengisela khona kuzindawo ezikhatshana kakhulu njalo zingalungelanga ukuqhubela khona imisebenzi yokuthengisa. Akukhuthazayo uMnende yikuba bavuselele umnotho bathole okokwenza abantu elizweni hathi ukubahlukumeza njengalokho osekusenzakala.
Into engalungisa konke lokhu yimisebenzi yama-industry. Akula muntu ofuna ukuphila ngokuthengisa ngoba namhlo uzathengelwa kodwa kusasa asuzithengelwa. UMnangagwa yena engahlala phansi le cabinet yakhe belungisise sibili amapolisi abo indigenization land reform anjalo amapolisi la angana controversial obuyalungise kube ama-investor. Abantu bayahamba sibili ema-industry akusoze kube le problem leyo ukuthi laba ababhadala ama-license abezitolo sebechinga ngoba kulomuntu othengisa izinto abazithengisayo umuntu lo zithengisela phansi.
Kodwa abaqhuba lomsebenzi bathi benza lokhu ngendlela yokufuna ukwenza idolobha leHarare eselisaziwa njengelingcwele kakhulu okwedlulisa amalawulo lihlanzeke lona. Abaphila ngokuthengisa laba bebethwalwa lempahla yabo besiwa enkambeni yeHarare Central Police Station kuthi abaqhuba imisebenzi yokuthwala uZulu ngezimota labo bebezithathelwa ngamapolisa la abesebenzelana labakubutho kanye lamapolisa kamanisipala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ekuqhubekeni kokungacaci ukuthi okufanele abe yinkosi yamaNdebele kahle kahle ngubani, abanye sebesithi kumele abakukhumalo bahlale phansi njengomdeni baxoxisane kuvunyelwane ukuthi kube lenkosi eyodwa. Sikhuluma nje umnumzana Stanley Raphael Khumalo wagcotshwa kunyanga ezisanda kwedlula. Sokuthiwa umnumzana Bulayani Khumalo laye uzagcotshwa kumalanga amalutshana alandelayo. Induna yakomthwakazi eSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lolu daba lumele luhlaziwe ngesiphangiphangi.
manje ngithi mina angilamphendulo ngokabulelane kahle kahle ngoba angilahlelo lapho angikwazi ukuthi kuhamba njani kodwa ke ngiyezwa lami kuyafika ezindleleni zami ukuthi kukhona kunjalo asazi ukuthi bakuphethe njani kodwa ke sakuzwa kancane ngama-radio mhlawumbe ngalokho ukuthi bona basebenza lehulumende yeZimbabwe manje asikwazi ukuthi awufaka kunjalo ngoba abantu bakithi basiphekile kakhulu ngaye uhulumende kade baphethe
manje nxa kuyikuthi kuyaphumelela uyagcotshwa ubulelani khona sokwagcotshwa uRafael Khumalo kuyahamba njani la
ngale nkosi ngake ngikuchazile kahle kodwa ke sithina nje njengabantu abadala esikubukayo ukuthi akuse ukuthi kangako izinto sezifunane ezifunekayo ukuthi abantu bakithi bathole usizo bokubaphathi kosupha bakithi kuyakuya ngomanje endoda ukuthi osebenze kakhulu ngubani osiza abantu ngubani owenza lowo muntu
manje ikhona yini imizamo enziwayo ukuthi udaba lolo lulungisiswe lungaqhubeki kuloku kukhanya kungani kuloku donselana ubukhosi lo
indaba yobukhosi lobunzima kakhulu umthwakazi omhle nje wonke uphelele ngoba manje wawona ukukhona ebantwini bakokhumalo manje bonke laba nje ukudonselana okukhona yindlu yakokhumalo edonselanayo ikhona ekazwide esibiza ukuthi ngulobhengula ikhona ekabulelani yona le eye labo ayanda labo Bonman bese kuthi bakhona yena lekaRafael uSten bonke labo bantu ngabakokhumalo thina njengabantu esingekho ngaphakathi kwalezo zinto kubona kuyilo ukuthi ngabantu bona bakokhumalo so okusidida kakhulu lo futhi okusidalisayo ukuthi sebedonsa iminyaka engu-134-27 singalankosi konele ukusukuma yena uSten bonke labo bantu basebethi bagco asikwazi ukuthi kuyaphi kuvelaphi kodwa ke ngokuthi kulungiswe kuhlanganiswe kukhulunyiswane ukuthi kulungiswa yiphi indlela kukhulunyiswa yiphi akukabi khona lokho akekho lengqondo leyo ukuthi abahlanga nabantu bakhulumisane bakhane njalo angiboni ukuthi isizwe sakithi yiso singakungenelela lokho bona abakokhumalo yibo abafanele baziqondise ngoba kuyabukisa kahle ma ngawumuntu uphelele engqondweni ukuthi laba abantu abenza kanje baza kubusa njani wena ongofuna ukubuswa kutho ukuthi sazohlupheka kakhulu so siyafisa ukuthi kube lokulungiswa phakathi kwale nto kodwa ke ngenxa yokuthi abanye babo bayasizonda thina njengobana ngiyinduna ngigumede ngize umuntu angikhulu into ayithanda ukuthi yena ma ngayesephethe abantu esebusa kutho ukuthi kuzoba lokunzima yilokho nje mntana inkosi esikhala ngakho kakhulu
umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede yinduna yakomthwakazi eSouth Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eGoli Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ikhangelele ukusebenzelana kuhle lomphathintambo wezisebenzi omutsha unkosikazi Petronella Khagonye. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi ziningi izikhalazo zezisebenzi uKhagonye amele azilungise.
Silethemba lokuthi uzasebenza lathi kakuhle. Kodwa nje ngumuntu esingamaziyo asikaze sibe mazi ukuthi ngubani ulembono enjani kundaba zezisebenzi uvelela ngapi yena abe singakaze sikuthole lokho kodwa nje inkinga esikhathini esidlulileyo ke sivele sikhonela ngokuthi loba ungaba lolwazi olungakanani eZimbabwe ube kule system lesithi whipping system so lo muntu owaziyo okhaliphileyo ube ngabonakali ngendaba ye system kanti khona phakathi kelizwe singazi ukuthi yena uzaba independent okungakanani ukusincedisa njengezisebenzi ukusizisisa njengezisebenzi kumbe nje uzaba phakathi kwelingi udubo olukhona olungaba luqale phezulu oluvelela kumkhokheli onguye president so asikwazi ukuthi sizabona ngokuya kwesikhathi ukuthi ngumuntu onjani xa siyaqalisa ukuthi sihlanganise inkulumo
kahle kahle kuyini elifuna akulungisise aqale ngakho njengezisebenzi
sinezindaba kade sizivele sizivambile sizikhuluma sikhangele ukuthi engaze waqalisela emuva abambele nje khonapho ke okushiye khona abanye bakhe singaba yindaba eqakathekile singathi ikutholakala kwemisebenzi kube yindaba ke yokutshintsha i-Labor Act, kube indaba nje yokulungisisa i-tripartite negotiating forum. Yizo lezi ndaba esizikhangeleleyo besihlezi sikhonona nje ngendaba yelungelo lethu njengezisebenzi ukuthi siyavunyelwa yini ukuthi siyatshenisela nxa sifuna ukutshenisela, kungaba siyakhonona ngeholo kumbe siyakhonona indlela esibuswa ngayo, siyavunyelwa yini ukuthi sikwenze lokhu. Sikhangele ukuthi izinto okufanele azikhangele azilungise longeni leyo.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU.
Uhlelo labasakhulayo ole the connection namuhla sifuna ukuzwa imbono yenu ngedale labaphathi intambo bakahulumende elingela ngitsho loyedwa osakhulayo. Umphathi intambo obona ngendaba zabasakhulayo unkosikazi Sthembiso Nyoni ubikwa eleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisithupha lasishiyagalombili. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ntambama lilo Mike Wobe lami uNtungamile Nkomo.
Inhlanganiso iqoqozela ukusungulwa kwamabhizinisi eZimbabwe Business Forum ikhuthaza osomabhizinisi beZimbabwe abaphandle kwelizwe labakwamanye amazwe ukuthi bayesungula amabhizinisi eZimbabwe ngoba yemukela ngezandla zombili inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa iqakathekisa ukuvuselelwa komnotho welizwe. UBenedictine Hlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumeni yakhe yokuqala efika elizweni ngemva kokubaleka kwakhe esanda kuxotshwa esikhundleni ngumnumzana Robert Mugabe, umongameli Emmerson Mnangagwa wakubeka obala ukuthi ukuvuselela umnotho welizwe yikho kusemqoka emsebenzini wakhe. Le yinto abuye wayigcizelela ngesikhathi egcotshwa kuba umongameli, ophinde wayigcizelela izolo emkhosini wokugcotshwa kwabaphathi intambo azasebenza labo. Umgcinihlalo wenhlanganiso oqugquzela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe eZimbabwe Business Forum, umnumzana Marshall Sankaru, uthi kuyabathokozisa ukubona umongameli olumfutho onje kwezentuthuko yezomnotho.
We are seeking to attract all people who are interested in mining.
Sifuna ukukhanga labo abafuna ukungena kwezenjiwayo, ezemfundo, ezokwakha lezemvelo eZimbabwe. IZimbabwe ifuna abasungula amabhizinisi abalolwazi lezomnotho welizwe. Silenhlelo ezizaletha ukusebenza ndawonye kwamakhampani akwamanye amazwe lawe eZimbabwe ukuthi iZimbabwe isiphe konke okuhle elakho.
Inhlanganiso ethi ngo-2018 ikhangelele uhuga abamabhizimusi abazosungula inhlelo ezibiza phezu kwezigidi ezilikhulu zamadola. Abanye bathi okubathabisa kakhulu ukuthi umongameli Mnangagwa ufuna ukuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe aphesheya kwezamabhizimusi ngemva kweminyaka kwaphela lobudlelwano phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Omunye osomabhizimusi weZimbabwe kwele South Africa, umnumzana Buthelezi Mpofu, uthi bazimisele ukuyakwakha ilizwe nxa uhulumende ezimisele ukulungisa okwenza amabhizimusi angaqhubi kuhle.
Ngicabanga ukuthi okusadingeka uhulumende abhekeke nalakho kakhulu ukuthi imali iyatholakala emabhenki. Kungabi lokho ukuthi njengomuntu webhizinesi sengisebenzile noma sengithole lelo tende engiyitholayo ngasebenza, sekunzinyana ukuthi ngiholele izisebenzi zami ngibuye lami ngithole imali okanye ngithole i-cash ebhenki yokuthi ngithenge i-material.
Mnumzana Khulekani Moyo, umqondisi wenkampani ezokwakha eTholanazi Construction, yena uthi inkuthazo kamongameli Mnangagwa yokuthi abeZimbabwe abafundele imisebenzi ethile baphenduka ekhaya izasiza kakhulu ukuthi kutholakale abanamakhono afuneka umabhizimusi azasungulwa elizweni.
Amathuba omsebenzi mayevuleka ekhaya ngaphindela mpela ngiyosebenza, as long i-corruption le ekhona lale ndlela obekuphilwa ngayo ekhaya, uma ikuthi sitshintsha kusiba yi-government ezakhona ukunakelela abantu, mina ngiyazivikelela ngiyosebenzela ekhaya cause I am a skilled person than ukuthi ngizominyezela abantu elizweni lakubo.
Izibalo ngezomnotho eZimbabwe zikhombisa ukuthi isilinganiso sabangasebenziyo sesedlula amatshumi ayisiyagalombili ekhulwini. le into esenze izinkulungwane zabantu zabaleka elizweni ukuyadinga amadlelo ahlaza. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Ethatha intambo zombuso umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzalungisa okuningi okuhluphayo elizweni okugoqela ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngaphambilini kwalokhu ibutho lathi ezinye zezizathu zokucela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ukuthi achiye umbuso yikubhidlika komnotho. Iningi selibheke ngabomvu ukuthi kambe uhulumende omutsha uzafeza izithembiso zakhe na. Abalokuthandabuza ngalokhu ngabathengisa ezitaladeni ngokungekho emthethweni abalokhu bexotshwa ngamasosha emanyeni lamapholisa esizwe kanye lawekhansili. Isiphathamandla sabanye abathengisayo umnumzana Dennis Juru ongoyinhlanganiso ye-International Cross Borders Association uthi kufanele uhulumende aqale alungise umnotho welizwe kube nemisebenzi ngoba abathengisayo laba bazama ukuziphilisa lemuli zabo.
Uyadinesi ukuxotshwa kwabantu lokhu ngoba abantu abazifake ezitrateni but i-situation ezimbabwe yenza ukuthi abantu bangene ezitrateni bathengise. Akhula umuntu othandayo ukusebenza kona lo msebenzi wokuthengisa ezitrateni. So i-government kufanele i-create imisebenzi kube nemisebenzi kuqala ingakaxotshi abantu emgwaqweni.
Kodwa isiphathamandla seHarare City Council uCouncillor Peter Moyo uthi kufanele kuhlonitshwe imithetho yekhansili.
Into eyenzakalayo lapha yikuthi abantu sokukhitshwe umongameli okade ekhona sebebona engathi sebazayenzi nasanthando kanti ke hatshi akuhambi njengakhonokho. Fuza abantu silalele sizimise umthetho. I-City Council ibeyinendawo enikezola abantu ukuthi khona bathengisele khona. So abanye sebebuya ke bethiye indawo leziyana sebebuya etown. Akugijinyiswa muntu kodwa siyaphonga ukutshelana ukuthi hayi hambani lapho elisalinika khona. Abanye bakhona etown, abanye baphandle kwetown. So akula muntu othi wakhona uyaphambanisa kumbe kunjani. Hayi thina esingakufuniyo yikuthi khona etown kukhanya ngathi umbe akusela mthetho. Abantu sebehle ukuhamba nezimoto, abantu bayathanga izimota ngoba abantu bazimotezela ndawo zonke. Yikho kukhona la. Abantu bathi basebesitephisa ukuthi kona futhi izibi kodwa bethiye izibi zonezo beyibo futhi akuluyiwa kuthiwani fuze umuntu apho ukuzifisa. Yebo siyazifisa thina njengenkansili ukuthi khona abantu bayadubeka imisebenzi kayikho bayazama ukuthi baziphilise kodwa singeke saziphilisa ngokubulalilize le akufuzanga silinde ezinjakhona.
Umnumzana Juru uphikisana laye.
Iqiniso ukuthi bathengisa okungekho emthethweni kodwa i-situation eseZimbabwe impilo inzima engayekela ukuthengisa uzoyadi uzohamba entshontsha yini lo muntu. So i-situation eyenza ukuthi abantu begcine sebethengisa ezitradeni abantshontshelanga umuntu abangenzanga anything ene-direct impact kumpilo yabantu ye-negative. So kungcono i-government ilungise indaba yemisebenzi ilungise i-economy yeZimbabwe and then abantu bayaziphumela bona emgwaqweni bengaxotshwanga. Kufanele bahlangane nama organizations bayenzi bazame ichebo lokuthi kube nokuklinwa abantu babeqedi ukuthengisa bakline and then makunjalo kuyabe ku-right. Abantu bengaklina angiboni ukuthi abantu bengayala ukuklina ngoba yindawo yabo yokusebenzela le.
Asizweni umbono wengcweti ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana George Mkhwananzi.
Ye, ukungalandeli umthetho wedolobho siyakubona ukuthi kuyinto engafanelanga, imele ilungisiswe ukuze abantu basebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa ke mbona sengathi leyo nto akusiyonto eyisigqokoqela, it's not a priority for any new government. Bekumele ukuthi baqale balungise zona ezomnotho okuze zigxotha abantu ezindaweni eziqondile zokuthengisela basuka baya baba lapho kuduze khona labantu abangathenga izinto zabo. Akusiyonto kuqala okumele bazihluphe ngayo, kumele bakhohlwe balibale ngayo ngoba abantu badinga impilo, badinga indlela yokuziphilisa. Baqale balungise enqongweni, bafake umthunzi ube khona ukuphahla lokuthi umkhonomi usebenze. Bese ukuthi maye imisebenzi isikhona, yonke into isihamba ngendlela, bese ungaqala-ke ukuthi uthi wena uyalungisa ukungcola kwedolobho, isalada nayo yonke into, akube ngokugcina lokho.
Umnumzana Christopher Mtswangwa, omunye wabacebisa uMongameli Mnangagwa, uthi kufanele abantu waphe uhulumende omutsha isikhathi sokuthi aqoxe kuhle inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe kulokumchothoza nje yena esanda ukuthatha intambo zombuso. Okwamanje sesilethulela udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leRussia seliqalisile ukuvimba abantu ukuthi bakhulume abakufisayo. Sokulomthetho omutsha ovumela ilizwe leli ukuthi lithi amanye amakampani ezindaba atshengisele uZulu ukuthi asebenzela amanye amazwe. Amakampani la alakho ukuvalwa kumbe ukulondwa ngamapolisa ensitha kweRussia. UHeather Newet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olestate department uthi ukukhululeka kukaZulu kuko konke akwethulayo njalo lokukhululeka kwemisakazo lamaphephandaba kuyinsika yempilo yabantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi ilizwe leRussia selizimisele ukuthi livimbe konke okwethulwa nguZulu, amaphephandaba, imisakazo lalokho okulotshwa ebulenjini be-internet. Ilizwe leMelika selilesikhathi likhonona ngomthetho obizwa ngokuthi yi-Foreign Agents Law owenza ukuthi kuhlutshwe kakhulu inhlanganiso ezizimele zodwa kweleRussia. UNewet uthi ukwenza ukuthi umthetho lo ugoqele okwethulwa zintathele zindaba kuzakwenza ukuthi abantu behluleke ukukhuluma abakufunayo njalo lamaphephandaba angalobi ngemfanelo. Umthetho lo osanda kwethulwa okusemthethweni nguMongameli Vladimir Putin ubamba ngamandla inkampani ezethulela uZulu indaba zeRussia ukuthi babhale ukuthi basebenzela amanye amazwe njalo baveze lapho abathola khona imali. Ilizwe leRussia lenze lokhu kulandela inyathelo elithethwe lilizwe leMelika elithe umsakazi weRussian television sokumele ulobe ukuthi usebenzela amanye amazwe nxa usethula indaba zeMelika. UNewet uthe umthetho weRussia kawufani ngitshola kancane loweMelika we-United States Foreign Agents Registration Act ongavimbi okwethulelwa uZulu. Umnumzana John Lansing, umqondisi we-US Broadcasting Board of Governors, uthe kuyavunyelwa ukuthi amaphephandaba lemisakazo yeRussia leSputnik yethule izindaba eMelika njalo idlelane lemisakazo emnengi. Kodwa-ke uthe inhlanganiso zezindaba zeMelika ezigoqela imisakazo ye-VOA le-RFERL kayivunyelwa ukwethula imibiko eRussia.
Lolo ludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Insisayo umculo selethemba liukholisile libuzwa ukuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Intsha yebandla lezanu PF sinqume ukuthi umphathi intambo ezamandla umnumzana Simon Khaya Moyo axotshwe kuleli bandla ngoba ubelobudlelwano leqembu lezanu PF leG4D. Izakhamizi zedolobho leHarare zisola uhulumende ngokuxotsha abaphila ngokuthengisa ezitaladini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.